sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Kanjani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomvulo mhlaka 28 kuzivandlela 2019 ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
nangesithiwo asikwenzeni leyo njalo sesikhuphile sisakamemo atshela ama-members lama-constituent leaders thina sikho lapho sesingabuthi ukuthi owalesi sikhathi thina asikafiki lapho.
Inhlanganiso emela izisebenzi ezCTU ithi imbiko yokuthi iqoqe olunye njalo uhlelo lokukhalala umsebenzi namuhla ingamanga.
Kuya ngokuthi ujaji wakhona ngubani, ngubani umahluli, usondelene kangakanani lezanu PF, usondelene kanjani lohulumende, kuya ngomahluli.
Inhlanganiso emela amagqwetha eLaw Society of Zimbabwe izahlangana namuhla ikhulumisana ngokubotshwa lokugwetshwa kwabantu phezu kwamacala ababikwa bawadala ngesikhathi sokukhalala umsebenzi okwaqoqwa iZCTU.
I think ngalokho sibathayela ihlomo, ngibona ngani sibesebenze njengekomiti okwakuqala, basebenze kuhle kakhulu ukuthi at least isiphelele singakhweli sisiya phezulu, njalo ngani bake basizama.
Inkokheli ye-Highlanders itshayelwa ihlombe ngabalandeli ngokuphungula isikwelede ebesithwalise leli qembu gadalala. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inhlanganiso elwela amalungelo ezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions iZCTU isilandule imbiko egcwele enkundleni zokuxhumana ethi isiqoqe olunye njalo uhlelo lokukhalala umsebenzi oluqala namuhla. Ugatsha olumela isebenzi zikahulumende olwe-Apex Council luzahlangana leziphathamandla zikahulumende namuhla phezu kodaba lweholo. Kucatshangelwa ukuthi nxa uhulumende engehluleka ukugcwalisa isikhalazo zezisebenzi zakhe, kulapho-ke ezizaphuma khona lesinqumo sokuthi ziqhubeke na ngokukhalala umsebenzi. Izisebenzi zikahulumende sezazisa umqashi wazo ukuthi zijonge ukukhalala umsebenzi zamupha njalo lamalanga alitshumi lane avunyelwa ngumthetho ukuthi alungisise izikhalazo zazo nxa engafuni ukuthi zikhalale umsebenzi. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lomgcinisihlalo weZCTU esigabeni seWestern Region, umnumzana Ambrose Sibindi, yena othi linhlanganiso ayikahlali phansi yakhulumisana ngenyathelo emele ilithathe ngoba inkokheli yayo ebalisa unobhala jikelele umnumzana Jafet Moyo kanye lomongameli umnumzana Peter Mtasa besesitokisini.
Nangesithiwo asikwenzeni leyo njalo sesikhuphile futhi amamemo atshela ama-members lama-constituent leaders thina sikho lapho sesingabuthi ukuthi owalesi sikhathi thina asikafiki lapho, sabatshela abantu ukuthi hhayi asesifikile ngoba thinilelo esisebenza ngayo senza lokho kucesha kutanalokanti i-consultation bese siphuma le going forward. So-ke kathesi ngikhuluma kanje kwale ngase-consult abantu sigqokisa nesibondi what next, kodwa okusibambela kunane ukuthi nganaze leadership yethu silo umtaza upresident wethu lo-Jafet Moyo useranje babotshiwe sikhuluma kanye. So-ke owalesikhathi ungathi sisazama ukuthi sibancedise ukuthi baphume ngemva kwakwese sikhathi ama-consultation engakujeka ukuthi hhayi kwakusathi ZCTU ayikho kikho engeve abe khona abaku-organizayo angele aqiniso lapho ukuthi abakungokwayo.
Manje nxa kukhona ukutshengisela lokhu lina njenge-ZCTU lingakusekela yini?
Well, njengoba ngijile ukuthi thina indlela esiyasisebenza sifuna ukuthi nxa senza izinto sibe ngabantu bana abahlelekileyo. Thina nxa senza ukutshengisela kujwayelekile ukuthi sisebantwini sibakhonsulte namanye ama-organizations babe le-information. Owakhathesi thina engakusho ukuthi hhayi thina sikokikho, kodwa-ke abantu bona nxa ikhona ubona ngathi ningabe lesiso sakhe yabe engakwenza lokho aqhubeke nayijoyina kodwa kwabe kucacile ukuthi sizangeze futhi yasuke njengoba sengijile ukuthi okungase sisasa ngiphuma kanje kulama-court case angena i-leadership yethu upresident wesilegeneral bayangena so into esazikhaya leyo zenethu kuzaba nzima ukuthi ngaba sikhaya ngaba sikhaya afuna i-divided attention safuna uku-concentrate kibo sibone ukuthi siyanga
manje okwenzakalayo khona lokhu elizweni ukubotshwa kwenkokheli akusoze kugcine kuphumelele okokuthi ligcine lina lisesaba ukutshengisela
hayi lokho akusoze kube kwasesabisa thina vele eZimbabwe ngathi since independence kejayele ukuthi vele uhulumende wezanupf nguhulumende ohlukuluza abantu ungasenze semthethweni baza bethuthela abantu kodwa kuyifinto okumele bazikwazile ukuthi thina ama-demands ethu ayemile sa-demands ukuthi sifuna ukuthi izanupf icathwe uhulumende wezanupf acathwe ngithi indaba zomnotho ibamba njani impilo zabantu zibe ngcono ngathi futhi sifisa indaba le imali ilungiswe ukuthi icathwe ukuthi ibhondi le-US akulingani so sathi njengoba kunjalo ufuna uhulumende afuna egcekeni alithenge lebhondi yakhe leyo loko sakucacisa sasenze ukuthi acaca futhi ukuthi impilo ayisakwanzeke ezimbabwe impahla akusadhenge izikhula zonshi ngenxa yokuthi ifuel uhulumende wakhweza ifuel okwesabekayo nge-150% sacaca futhi ukuthi sicela ukuthi ifuel yehle asikacini kuloko kuhamba kwethu so sidimanda lezi nto zontathu up to now kodwa kukhona ukuthi loba nje sizaconsulta abantu sibone ukuthi siyangaphi bese sibone ukuthi senza asithathele ngathelo bani elokuthi uhulumende khonaokwethi kufisa ukuba nakwenza akwena kodwa kuyiqiniswa ukuthi hhayi abantu bezimbabwe izisebenzi zezimbabwe azikhubanga zifutheleni sibi kakhulu ngenxa yokuthi uhulumende siyayi uhulumende ongalaleliyo
Umnumzana Ambrose Sibindi ngumgcinisihlalo wenhlanganiso yeZCTU esigabeni seWestern Region. Ubexoxa ecingweni loChris Kande weStudio 7 ekobulawayo. Inhlanganiso emela amagqwetha e-Law Society of Zimbabwe izahlangana namuhla ihluza udaba lokubotshwa mahlayana lokwetheswa izigwebo ezilukhuni kwamakhulu abantu ababotshwa phezu kokutshengisela ngokukhalala umsebenzi okwaqoqwa inhlanganiso yeZCTU. Umhlangano lo uza ngesikhathi amagqwetha ekhonona ngokuthi abantu ababotshwayo laba kabakutholi ukwahlulelwa okuqondileyo kulandelwa umthetho. Abaningi kabazange baphiwe ithuba lokudinga amagqwetha okubamela kanti njalo izigwebo eziphiwa abanye zibikwa ziphezulu kakhulu. Umzekeliso ngomunye owesilisa wantshontsha ikhuba lokulima ogwetshelwe ukupika okweminyaka emine. Sixhume ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube sambuza ukuthi ubona imithethwandaba iwathetha kuhle yini amacala etheswa abantu laba.
Kuya ngokuthi ujaji wakhona ngubani, ngubani umahluli, usondelene kangakanani lezanu PF, usondelene kanjani lohulumende. Kuya ngomahluli, asonto ongayikhuluma ingakenzakala ukuthi ayiveli icala lakhona, ngoba phela nanku umahluli othile usivulele i-internet, kutsho ukuthi bonke abantu bazathonisiswa ngendlela efaneleyo. Hayi, kuzaya ngokuthi icala liye kubani, ngubani olithonisayo, umthetho uhlonipha kangakanani, isisekelo sombuso nipha kangakanani, uhulumende umthanda kangakanani. Kodwa nxa ethanda umthetho kakhulu, ethanda isisekelo sombuso ngendlela eqondile i-constitution, uzabeza lithetha ngendlela efaneleyo icala. Kodwa vele ungakunanzelela abantu kabasetheswa icala lokutshengiselwa, besetheswa icala lokuhlala ekhaya ngoba vele isilo cala. Sebesetheswa icala lokungathi basukume vele bele njongo yokubhidliza badivize konke. Nxa ukukhangela abantu abalungise lokho kutshengisela, bebengela njongo yokuthi kudilizwe kubuthwe ezitolo, kusuke kwathathwa izigebengu ebezivele nje zihlala khona emalokitini lezinye ebezivela kwezinye indawo ezisuke zathatha ithuba lokubuthela abantu. Lobuya bugebengu yinto embi, akula muntu ongakubusisa lokho, akula muntu ongakubuka ukuthi nxa usilwa lo hulumende uyetshontshela umakhelwane, nxa usilwa lo hulumende uyegqekeza isitolo sikamakhelwane, nxa usilwa lo hulumende utshisa imota kamakhelwane, nxa usilwa lo hulumende utshaya abantwana besikolo, nxa usilwa lo hulumende wethusela abantu, akula muntu ongakubuka lokho.
Abaqoqa ukukhalala umsebenzi kumbe abanakanelwa ukuthi abaphatheka bayadingwa abenhlanganiso ezizimeleyo abezombusazwe abaningi babo bacatshile abanye sebephumelele elizweni. Ungathini ngalokho?
Akula muntu ke osuke elenjongo yoku oqa into enjalo leyo into enzwe izigebengu ezivele zikhona zihlala lati ezinye zingomakhelwane ezisuke zathatha ithuba lokuthi nanku phela abantu bayatshengisela zathi yithi sibute bavuthe abafaka ezindlini zabo. Yibo ke laba bantu okufanele badingwe bafakwe amacala bagwetshwe ngendlela efaneleyo, hayi laba baqoqe ukutshengisela labana benze into evunyelwe ngumthetho. Umthetho uyavumela abantu ukustrika, uyavumela abantu ukuthi bahlale emakhaya bakhalala umsebenzi. Akulacala kulokho umsakazi. Yinto esegcekeni leyo. Uhulumende kayidinga lezi zigebengu bezibuthela abantu achiyane lalaba abanye abepolitika sibabopha athi babaqoqele lokho ukutshengisela. Ukutshengisela silocala. Akula muntu oqoqele lezi zigebengu nxa ziqoqiwe. Kukhona ke kumele alandwe lowo muntu oqoqele lezo zinto. Kodwa hayi laba babophile abepolitiki abafaka cala le, hayi abezCTU, hayi abama NGOs bayedinga izigebengu ezivele ziyabe zisazakala endaweni eziyizwe ezidilizela ngaka zaqoqana zabuthela abantu zenza ukugebengu obubikayo.
Umnumzana efidlela Ncube yingcwethi ecubungula ezombusazwe sixoxela ekobulawayo. Sikhangele okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leChronicle lithi amapolisa aphakathi kokuthungatha iziphathamandla ze-MDC lezenhlanganiso ezizimeleyo ezingamashumi amabili lasikhombisa ezeteswa icala lokuphehla udlakela ngesikhathi sokukhalala umsebenzi okwaqoqwa inhlanganiso ye-ZCTU. Iphephandaba leHerald lona liviga ukuba amakhansili eHarare lesitungwiza aseqalisile ukudiliza izakhiwo ezingekho emthethweni kulawa madolobho. Soku isikhathi seno balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho okusenhliziyweni zenu, kungaba yikubingelela izihlobo labangane kumbe kungaba yini okwenzakalayo elizweni.
Salbonani njani, hlalalana ngase South Africa kodwa ngibuye eCholojo. Hayi kamazuke ngilijo. Kodwa ke bengithanda ukusola ngesenzo esenzakalayo lapha kithi eZimbabwe. Abantu bokuqala ukubasola bengisola ke laba abaphezulu ama-veterans. Kuze ngibone ukuthi ukulimala kwabantu bazama ukuthi bayethusele abantu. Abantu bangakwazi ukuthi babe ne-freedom. Kuze babone ukuthi uma kungathatha ke abasha batake over from bona ama compensations lawa abaphiwayo azabe selahlekile, akuseke umuntu ozobabona ozakaba recognize. So yikho bebhizi cause uma sikhuluma kanje sikhuluma ngama veterans siqala ngabo o president o vice president ama major generals wonke besizobuya kwabanye ngibabanikeza amasocha namaphoyisa amandla ukuthi abalimaza abantu bazama ukuthi babayithusele. Into le abayenzayo mina ngiyibona irongo kakhulu cause uma bebulalana nentsha ngubani ozobavotela kusasa? Kumbe yikho ababekulwela ukuthi kona bazohluthula bahlale nje bekuba badlayo bona? Cause ke lokho abakuthoyo ukuthi amasocha aye kumsebenzi adizetha babe bangani nabantu ukuthi bahamba besiyashana nabantu. Abazikhuluma kumbe kuthiwa kubhonjiwe emzini wakuthiwe ngakapresident bacabangele lokhu abakungcono. Umuntu usuwayeka wachiyana nakho lokho so ulwane abakhuzwe laba abadala laba kanti bona ababotshwa.
Yebo, linjani? 67 siyakulisa ngumakhumalo lapha ngise South Africa. lokho kwenziwayo lapha eZimbabwe angiboni ukuthi izwi lelanabalisakhontrole laphana abantu beZimbabwe kumele bebambane benabambane bebone ukuthi kuyabhidliswa umbuso we-ZANU PF uma umbuso lo ungabhidlekanga kuzaqhubeka kunje udubo lokwa lusiya phambili ngoba khona manje abantu bayalamba abantu akula nto ekhona imigwaqo ithile yonke ithi ifile into esebenzayo nje lugodo abantu kababuswa ugodo njengenkomo ezilimayo konke lokhona kuroma kuroma noma kuthiwa abantu bengakhulumi kumamedia bazabotha inini kodwa abantu kabaphalaze uvo lwabo yonke le nto ezikhala zimbabwe ayihlekisi futhi kayifomnani kuba kwabona kanti ilizwi leli kalilamva lilaphambili liyinqwela njenganamasondo so inqwela nganamasondo izadiniswa mbani so abantu kabake bezame ukutshentsha i-steps bebona ukuthi i-ZANU PF yabhidlika mpela kungena abanye abantu abangasiyibo kuphumelwena nje into ethiwa i-ZANU ibhidlika iphele ngoba ngiboni ukuphela kwe-ZANU qhaba kuyikufa kweZimbabwe ngoba kwakule zaphu izaphu yaphela sakwamukela savuma le ZANU makube njalo kungena omunye umuntu ongasoze bekhuluma ngayo ngento ezinganamsebenzi.
Singene enkayi nosikosivane salibonani balaleli mina ngisemakhaya lapha in a rural area kuleyinye i-shut down which is being ignored by both electronic and print media ukuthi there is a total shut down of schools since savulwayo mhlaka 8 akulabantwana abaya esikolo khonapha kuward 11 ngengabhodabhoda izolo lapha nje ngizihambela angizanga ngihlangane lo mntwana duze le any of our schools kwezinye izikolo kuward 11 khona vele lamatichara wakho lokhu ezavulwa izikolo abantwana abazake bafunde kule shut down of schools sicela ukuthi uhulumende ati address this with the ages it deserves ngabantwana abanjani abazakhula bengafundi abantwana have lost a total month bengafundi emakhaya kona akula teacher ngitsholo yedwa owake wafundisa kwesinye isikolo khonapha aduzane kulomuthisho wakwazama uwufundisa baphose bamudla amanye amateacher government address this with the ages it deserves.
Laboke bekungabalaleli bethu abasithumele imlayezo nge-WhatsApp lawe uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Inani labantu abafele engozini yokudubuka kwelinye idamu kwele Brazil seliqonge lafika kumachumi amahlanu lasishiya kalombili. Abantu abangamakhulu amabili kabaziwa ukuthi bangaphi lokuthi bayaphila na kumbe hatshi. Uhulumende wele Nigeria uthi amazwe afana leMelika leBritane kumele achiyane lokungenela kundaba zalelo lizwe. Amazwi la alandela imbiko ethulwe ngamazwe omabili ecothoza umongameli Buhari ngokuxotha umahluli omkhulu walelo lizwe. Izisebenzi zikahulumende weMelika ezifika phose isigidi sezibuyelile emsebenzini kulandela ukuvulwa kwengatsha ezizisebenzelayo ngeviki ephelileyo. Beso kulenyanga ingatsha lezi zivaliwe umongameli Donald Trump esithi zizavulwa kuphela nxa abebandla eliphikisayo elamaDemocrats bengavuma ukumupha imali efika ku-$5 billion eyokwakha umduli wokuvimba ukungena mahlayana kwabantu eMelika bevelela ngakwele Mexico. UTrump uthi uzavala njalo uhulumende lo kungadlula amaviki amathathu ama Republicans lama Democrats engavumelananga phezu kwemali ayifunayo. Siphume isizalwane seZimbabwe esihlala khona phe eMelika, umnumzana Kelvin Manduna.
Ngathi uTrump uzibophele ngoba during ama elections wayelocated abantu ukuthi uzakho iwolay, and he was very clear ukuthi Mexico izabhadala. So kathesi siyambona seyeqa lapha langapha edinga imali ku-Congress. Kodwa ama-Democrats rightly bayambuza ukuthi kodwa wena Trump watsho ukuthi Mexico izabhadala. Number one, abakayenzi study, uTrump has never advanced empirically ukuthi i-wolay izanceda njani. Ama-academics, even abantu abasebenza e-border, labo bayamtshela ukuthi i-wolay is not the best way yokuvikela against illegal immigration. Ama numbers abantu abaza ngapha ama illegals has been going down over the years, and abantu come nje baya overstay, bayangena ngezinye indlela, not necessarily cross the border illegally. So khanya ngani bazabe belokhu behluphana yena uTrump. Sokumthwele nzima ngoba ibase yakhe yesupport kuparty yakhe, labo sebemkhangela ukuthi sungani ipromise yakhe is not going to be kept on a wall, it's no longer making sense.
Ubona kusiba lokuvalwa futhi yini kukahulumende ingadlula i-3 weeks uTrump engakayitholi leyo mali?
Ngiyabona uzazama sibili ukuthi bengavali ngoba ama-ratings akhe sekhanya ngani ayayehla mbijana, as long as i-shutdown it was prolonging. So I suspect uzazama sibili ukuthi bebe le-solution ukuthi bengavali, kodwa sizabona.
Abanye abaphandle kungaba kusezwe kazi le-Afrika, eZimbabwe ngaphi langaphi, nxa besizwa ngeMelika bacabanga ukuthi hayi into zonke zibuthelezi nje zihamba kakuhle kwezombusazwe kuyo yonke indawo. Nxa bebona konke lokho kwenzakalayo bacabanga njani?
Kuyabamangalisa ngoba abaningi nxa bekhangela iMelika ikhanya ngani ilizwe sibili okungelamsindo, izinto zangikhona are well organized. So kuyabamangalisa ukuthi how kanti laseMelika lakho bayabangana. So ukuthi ihulumende izivalwe kuyamangalisa, sure. And this has become a recurring phenomenon okusitshela ukuthi engxenye labo lapha eMelika ama-problems esiwabonayo kwezinye iy'ndawo ezi-constitution lama-process angikhona sesiqalisa ukubahlupha, ngoba ngathi ilizwe selitshintsha in terms of ama-demographics angikhona konke lokusebenza okwama-political parties. So kazi ukubahlupha labo. So perhaps going forward sokumele labo bekhangele kutsha ukuthi i-constitutional arrangement yabo ime njani, ama-shutdowns laba bezama ukuwajinja in future ukuthi they don't occur again.
Ukuthola i-visa yokuza ngapha eMelika nxa ukwelinye ilizwe, ngiphumzekeliso ngithi useZimbabwe, bekuvele kungalula emveni, kodwa nxa uqathanisa lakathesi ungathi sokuwesi yini kumbe kuyafanana nje?
Ngathi sokuwesi. Ngikhangela ama-figures kwamanye amazwe, bengise-Jamaica, banje ukuthi ngesikhathi ka-Obama besokulula sibili, bayakhangela ama-figures of ama-rejections, and bethi ngesikhathi ka-Obama inumber yama-rejections yawa sibili biyehlile. Kodwa uTrump edengena sokwajinja total, sebencitsha ama-visa. So it's not surprising ngoba i-party yakhe ama-Republican, they are very much against indaba ye-immigration, both legal and illegal. So bafuna ukuthi kwenzima sibili ukuthi abantu beze ngapha eMelika.
Umnumzana Kelvin Manduna, isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika.
Andipanise kumushaurira kuti mwana ndamuchakuda, ndinopakipa mwoyo ndichimunda, siyana naye iwe, siyana naye, siyana naye. Andikwanise kumushaurira
niwe siyana naye usibalela usuka khona songtshela lento ngtshela yona angibuzwa futhi angibuzwa futhi siyana naye usibalela usuka khona songtshela lento ngtshela yona angibuzwa futhi angibuzwa futhi siyana naye uthi mina siyana naye ngisukane nentombi yakho ngaphambi kuyala kanjani siyana naye ube uwe bayaliwa siyana naye uthi kimi mina ngisukane nentombi yakho ngisuyala kanjani ube intombi yaliwa andikwazi ukukhalela usuka khona songtshela lento ngitshela yona angibuzwa futhi angibuzwa futhi siyana naye ngalena lapho usuka khona songtshela lento ngitshela yona angibuzwa futhi awuphinde futhi siyana naye mina angihlukane nentombi yami uyala kanjani ubintombi yaliwa uthi kimi mina angihlukane nentombi yami uyala kanjani ubintombi yaliwa uthi kimi mina angihlukane nentombi yakho uyala kanjani ubintombi yaliwa kanti yona yazi ukuthi intombi yakho uma ngabe uzwe ngayo ngabe uzwe ngayo kanti yona yazi ukuthi intombi yakho uma ngabe uzwe ngayo ngabe uzwe ngayo kanti kwanize kumuthe orele ukuthi manani chakula Azike moyo ngichimuna inde ngathi siyana naye wesimani ayi wesimani awashukana nama ngathi siyana naye ayi wesimani ngathi siyana naye ayi wesimani awashukana nama ngathi siyana naye balena lapho suka kona Siyana naye
angihlukane nentombi
yami siyana naye mwana wami yakhala nana baba ngiya
uthi
ke mina ngewangu mwana zikala
superstar Oliver Tuku Samanyanga Mtuku siyasiqhubela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje ubekiwe emzini wakhe izolo sithi lala ngokuthula aqhawe siyake hlukana isikhangele ebezihamba phambili inhlanganiso emele isebenzi ezhctu ithi imbiko yokuthi iqoqe olunye njalo uhlelo lokukhalala umsebenzi namuhla ingamanga kwanele mthwakazi likhumbule zikhona eza kusihlwango afast 7 lami asihlanganeni kwezekuseni injalo kusasa olivalelisayo ngontungamilinkoma lithone kuwe.